Sinasile sinalesi Eastern Fluke Hospital. Nesiya ngkhona even what you call nxa uqalisa hayi ikhanya iyabambeka abantu bayezwisisa ayisikuthi nje imali yangkhona iliyana eduku yakufana ndakobulawa nxa into ayihluka kuqathanisa ndakobulawa kobulawa ingani imali yangkhona iphezulu but lapho eSt Luke's ingani down. So that's why ikho engikukhangeleyo ukuthi abantu bayasithakazelela isibhedlela lesi ukuthi bezoyelatshwa khona. Lokusebenza kwangikhona kukhanya ama-doctors angikhona bayasebenza sibili bayakwazi umsebenzi wabo. Ivini lakho ungahamba kumetroni uyefaka isikhalazo sakho utsho ukuthi ngumuntu nje ongelalutho bakhona ukuwasista nje ukuthi hhayi nxa ukhona ukuthi la uzathola imali eyakhona noma ngemva kweviki kumbe noma ngemva kwenyanga bakhona ukuthi beku-asiste bekunike lokhu uyabe ukhalaza ngakho. Uqotha mangeze bekuqotha unless nje kube lo mkhuhlane ongane uyehlula then lowo bengakurisiya kwezinye izibhedlela like ompilo.
Kuyaphiwa yini imithi?
Hayi imithi iyaphiwa but akuphiwa nje mahhala but intengo yangikhona engikukhangeleyo ukuthi intengo yangikhona i-brown ayifani lakobulawayo.
Ungalesi sikhathi odokotela bekhalele umsebenzi ungathi abantu belubhani kakhulu edaluka khonapho kungabe kungabakhathazi kakhulu ngoba bevele bengahambi ezibhedlela zikahulumente.
Hayi but lapha ezisathi lupane lapha hayi it's not a problem kangako. Mina ngedwa myself fans ayingakubona kuyinkinga kangako. Le St. Luke's ya then le lupane lakho ngokuyikliniki. Kane center kule clinic.